ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 19 kuNhlangula 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Into ehluphayo ikuthi abantu abajayelanga izinto ezintsha. Amabizo amakandidethi ethu wonke awe-CC segqitshiwe.
Uyaxokozela kubandla le-Citizens Coalition for Change ngenxa yokungethulwa kwamagama acacileyo abazancintisa kukhetho olukhulu oluzayo.
Yevoteni umuntu ongangezele kuhle basevalela leyowokhithi. Iwokhithi yayisinyeka ukudla. Kanti kuthiwa wathi angehlulwa uza kuya egangeni. Egangeni uyakulwa lobani.
Kulabanye abantu abadika basuze bevote kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa eZimbabwe ngoNcwabakazi. Kwakhiwa idamu eNkayi okhangelwe ukuba lizathuthukisa impilo kaZulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uyaxokozela kubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokelwa ngumnumzana Nathan Chamisa okungakhanyi kahle ukuba ngobani abazalimela kukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. Sokuzele insuku ezimbili ukuba babhaliswe amagama abazancintisa kukhetho oluzaqhutshwa ngoNcwabakazi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Akwaziwa ukuthi kuzahamba njani ngolwesithathu kudayele nomination court okukhangele ukuba ibandla le-CCC lizakhetha abantu abazancintisa kukhetho olukhulu oluzayo kulandela ukubuthaniswa kwamagama alabo okuthiwa zenze kahle kuhlelo lwe-consensus candidate selection. Okwamanje kulamagama ambalwa ezigabeni ezishiyeneyo ethulwe yinkokheli yebandla leli izolo abalakho ukungena kukhetho lwamakhansila nolwamalunga edayele ephalamende kulandela ukunqotshwa kukamnumzana Tlaibithi ngumnumzana Rusty Makam. Ekubaleni okwabantu ababakhethileyo ngomgqibelo, uZulu umelele ngamehlo abomvu ukubona ukuthi kuzakhethwa bani phakathi kwababili laba labanye. UMakam ukhethwe ngabantu abedlula kancane amakhulu amane 406, kwathi abedlula amakhulu amathathu lamathumi phose amane 337 bakhethe uBidi Harare East. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa uthi okuhlupha abaningi ukuthi abantu kabajwayelanga indlela entsha yokukhetha inkokheli.
Abantu lokhu bejwayele into zakudala ezintsha bayazitshiya ngoba bayibona ngani akusoze kufezeka abakufunayo. Thina njengoPresident etshilo uthe amabizo amakhandidethi ethu wonke awe-CC kusuka kumakhansela kuze kuyefika kuma-MP segqitshiwe.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Ellen Shiriyedenga obona ngenhlelo zokhetho kubandla leli.
Sesiqedile uhlelo lokukhetha abameli kumaprovinsi lawa khathesi sikhuluma kunje. Kulabantu abalomlando okuhluzisisa ama-documents nalawo ama-candidates ethu bekhangela ukuthi abantu abafuna ukuba ama-candidates laba balamaphepha ayeneleyo yini.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe zithi okwenzakalayo kuveza sobala ukuba ibandla leli selijabuka phakathi njalo ngalilamaqhinga okulwisana ne-ZANU-PF. Umnumzana Matthias Thole ngenye yezincwethi ezilombono lo.
Kutshengisela ukuthi abahlelekanga kesi yonke izinto azihambi kuhle.
Enye njalo incwethi kwezombusazwe umnumzana Peter Sibindi osebenza e-University of Zimbabwe uthi kuza kuba nzima ukuthi abanqotshiweyo besebenze nabazamela i-CCC kukhetho oluzayo.
Iyadivayida mani into leyo kulokuthi i-United, a very critical juncture. Kanti esingabe kuthiwa yisikhathi labo abahlangana khona bemobilayiza bebambana.
Kodwa umnumzana Bekezela Gumbo ingcwethi kwezombusazwe okuhlanganiswe eZimbabwe Democracy Institute ZDI uthi akula okubi ngohlelo lwe-CCC. Ugumbo uthi lokhu abakwenzayo kulakho kwenza iZANU-PF ingazwisisi indlela ibandla leli elisebenza ngayo.
Kulabangane abaningi
abakhona ati bekhamisa uzabavikela so uhlelo lolu ubona lwenze kanje kuyindlela enhle yokuthi abangane abadala uma bekhithwa ngabantu bephume ngendlela engasoze benze lizondele uchamisa webhazu
umnumzana mabutho moyo ebandla lezanupf kudale le-central committee uthi kusobala ukuba kungani ibandla le-ccc
ngamadlwane abakwazi ukuthi benzani abakwazi bakhangele ngaphi baya ngaphi i-nomination court ikhona ngolwesithathu kodwa abambuzile izolo intathela izindaba wehluleka ukubanika ilist yama-candidates ngoba akalawo lawo ma-candidates
ibandla le-ccc izolo lethulele uzulu amagama abantu abangene kusigaba esiphezulu sokukhethwa nguzulu ese-consensus candidate selection ezabelweni zonke zelizwe kuzakhethwa abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo phakathi kwabantu laba ngimele isitho 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Inengi lamaqhegu lezalukazi abahlala esigabeni sentaba zintshona ngaphansi kwesiqindi semgoza bathi kabazivoti lonyaka ngoba bakhethile ngokuqanjelwa amanga zinkokheli zebandla lezanupf ezihlala zibathembisa izulu lomhlaba okweminyaka leminyaka kodwa lokhu behlupheka. Abanye abatsha labo bathi kabasoze bevote kukhetho oluzayo. Kubika u-Ezra Jesus Banda.
Imkhankaso yokhetho lonyaka isiqalile. Abahlali bentaba zinduna kukhanya bajabulele ukhetho olukhulu ozaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Umnumzana Leonard Moyo uthi kavoti ukhetho oluzayo.
Basipromisa bethi sizayenza lokhu akwenzakali. Sizayenza lokhu akwenzakali. Asizakwazi ukuthi mayivikini. Sengicabanga ukuthi kuzihlalela nje vele ungayi izihlupha ngokuyela iningi. Kuyavota akuncinyekela kuphela. Bali babuya sebe. Funa sibavotile sebefuna sikampeni sibekampeni futhi sibavotile mina sendiniwe nje sengikathi
ugogo uSeraphiri oneminyaka yokuzalwa ngamathumi asishiyagalolunye lambili 92 years old naye uthi ka 40 lo nyaka
khulumi iqiniso kuhle mpela
eh
hayi sozenyeke
indaba
ngivote umuntu ongangezele kuhle basevalela leyo wokhikhi iwokhikhi yayisinyeka ukudla kanti kuthiwa wathi angehlulwa uzabuya egangeni egangeni uyakulwala bani kanti usezakulwala abantu esesitshaye ukuthi isayekela ngubude basiqotshela amakhiwa ayesenzela konke bawaxotsha.
Umnumzana Big Boy Thebula ilunga lebandla lezanupf uthi indaba yemali efayo yiyo yenza abantu bangaselithandi ibandla lake kulindawo.
Hayi mina ibandla lami bengisalivotela yilami lena eselagugayo izibra
Umnumzana Sipho Ndlela oneminyaka yokuzalwa engamathumi amane lanhlanu 45 kudla nxa ehlupheka uyavota kuphela lo nyaka.
Hayi esigabeni abantu bayakhala kakhulu ngoba sesidubeka sesizwe khona lokho nje phela ukuthi lokuthi siyazilimela kuze ngathi khona lokho sesihlupheka vele kusasa yangikhona ayikho hayi ayikho nje mbona ngani labantwana lo mfazi ngake ukuthi abantwana bami bahlupheka kakhulu. Hayi uvota sozengekele sozengekele noma ungaba yobunzima kuvota sozengekele. Mina vele ngu-MTZ besifuna imali kakhulu elizweni lamakhampani tingavula sikwazi ukusebenza.
Kukanti uSporo Moyo webhekeni uzondoko magama ngesimo sezomnotho elizweni. Umoyo uthi sokwesikhathi sokuguqula izinto elizweni
siliphume. Asisebenzi ngabuya lebhondi bathi ibhondi abasalifuni no job no what so sifunani khonapho akuntsheli into esiyifuna khonapho kuyini sidubeka sinje. Amakhampani zavala asisebenzi azange sithiwe ama-benefit ethu kodwa amfanele amakhiwa athambane ecela imalini kungumkabi. So hate this attitude eyenzakalayo eZimbabwe njengebhekeni la no esidiniwe.
Osakhulayo uqondani Walter oneminyaka yokuzalwa ngamathumi amathathu 30 uthi yena nabanye bakhe abavoti lo nyaka ngoba amabandla akhona akancedi lutho.
Angazi ukuthi ngaze ntshihle kwesikhathi ekumele akhona bavike kube yinto eyi-one fane.
Sina vele abathi sakhula vele i-society vele yazi sizalelele enkangala ngoba umsebenzi kakhulu manje uhambe emsebenzini awutholi. Awu ngeke undlungile ngoba lami ngendlela lami engikhule ngayo ngeke kube la ikusasa lami elihle.
Abantu abantu abaningi bakhala ngimncele emitha edojwe eZimbabwe Electoral Commission uhlelo le delimitation bathi bakwazi ukuthi bevota kuziphi indawo esigabeni lezi ukhansila wakulindawo ke uAlexander Mkandla kuwat 6 omele bandale zaliphef uthi kala qiniso ukuthi kuzahamba njani.
Yeah, not quite sure on that one. Kungenzakala ngeke sikwale lokho. But we are also trying to educate them. Yeah, bakhala shem. Abantu bakhala. But then, well, akunanto abangayenza ngazo bakhale, but ukukhona ukuthi iprogram esiyenziwe iyakutshintshe.
NgoLwesithathu inkantolo yomthetho iNomination Court izabhalisa lokwamukela abazancintisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa eZimbabwe ngonqobakazi lonyaka. Ngimele Studio 7 ngapha eNtaba Zinduna, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Uhulumende wakha idamu emfuleni uTshanga neNkayi elinagoguqula impilo yabantu esigabeni lesi ongani khona izulu ngemfanelo minyaka yonke. Kubika uNokutaba Dlamini.
Idamu leli elibizwa ngokuthi yiZiminya Dam elasungulwa ekuqaleni komnyaka ngokutsho kwengcitshi zeZimbabwe National Water Authority elizakhayo liza kuba yisilinganiso somango angamakhilomitha amathathu lengxenye 3.2 kilometers. Umnumzana Alois Katsande obona ngokwakhiwa kwedamu leli utshele umsakazo weStudio 7 ukuba sebesebangeni eliphezulu lesakhiwo lesi lapha abagebha khona imingcele kanye lokusukumisa imiduli zabamba amanzi amanengi azasetshenziswa izakhamizi ukulima okuchiyeneyo. Uthi kukhangelelwe ukuthi lomsebenzi uqitshwe ngomnyaka ka-2025.
The idea is this project should be completed at the same time. To say we should have the dam completed.
Lokhu kufuze sikwenze siqede isikhathi sinye. Kugoqela ingadi zokulimela kwakhiwa kwesitishi sokupheka amagetsi kanye lokwakhiwa kwendawo okuzaphekelwa amanzi ahlambulukileyo enkayini. Indawo izavula nxa konke lokhu sekwenzakele. Okwakhathesi silabaphenya ukuthi amagetsi zapheka kangakanani njalo sihlose ukupheka amanzi ahlambulukileyo lapha azaphiwa izakhamizi emathetshaneni lezikolo njalo sizafaka ithara isuka enkabazo enkayi izobamba kulindawo.
Ngokutsho kukahulumende kuhlangothi lwe-Transport and Infrastructure Development, idamu leli kanye lezinye intuthuko okubikwa lizweza lazo lizakwakhiwa ngezigidi zamadola emelika ezedlula kancane ikhulu lamachumi amathathu amadola 132 million. UKatsande uthi lintuthuko yenzelwe izakhamizi ngemva kokunanzelela ukuswelakala kwamanzi ngemfanelo kulo umango kanye lamathuba emisebenzi abangaziphathisa ngawo.
Yes, many of these projects which are being done for the community, so maybe just going to replicate that.
Lokhu akusikho kwabosomabhizinisi abalimayo kodwa ngokwezakhamizi njalo yibo abangazikhethela indlela abafuna ukulima ngayo bethole inzuzo.
Umnumzana Bona Mahlangu usobhuku weMenda Village uthi njengenkokheli yomdabu bayayamukela lentuthuko.
Le yintuthuko enhle kakhulu ngoba i-ORTS ngabantu abethu baqhashiwe khaphana abaningi. Sikhangele ukuthi ngemva kwalokhu idamu leli lingabaningi ngusimuli leCarib ngoba kuyabe sekulenhlanzi eziyafakwa khona phana edamu okungaba ngama-tourist attraction babuya labo bezobona ngoba kuyabe kuyinkalatha yedamu eliyaba uleCarib omncane.
Umnumzana Norman Ndebele ukhansila omele iward 19 laye uthi lintuthuko idale amathuba emisebenzi esigabeni lesi.
Kube lusizo kakhulu abantu bevele kungela ndlela esingathola ngayo imali. Abantu bebethwele nzima kithi lukhulu kwadula kodwa at least abantu kade sebethola imali.
Ngokutsho kukaKatsande abantu abedlula ikhulu lamachumi ayisekhombisa bakhatshiwe kuleli damu kodwa ukhansila Ndebele uthi iningi lisebenza imisebenzi engatsho lutho.
Ukugcwele kakhulu igeneral yend yibo abaqatshwa kakhulu. Aba beqatshwa bekhangela abanye bayagebha abanye bayenza nje imisebenzi ekhangele then skilled people balutshwana but sesilabo abanye ama-drivers amanye abalokhuza abarekruthe khonapha aba-driver ama-scavators lama-tractors.
Idamu leziminya ngelesibili elakhiwa nguhulumende kusabelo seMathebeleland North ngemva kwegwayi Shangani Dam yona ekhangelelwe ukuqeda uhlupho lwamanzi kubahlali bakoBulawayo lokuthuthukisa ezokulima. uhlelo lokusebenzisa amanzi adonswa edamu leli lwasungulwa ngomnyaka ka-1912 lwaphinda lwathathela phezulu i-National Matabeleland Zambezi Water Project. Uhulumende wachasha abavela kwele China ukuba belakhe bebambisana lenhlangothi ezimbalwa zelizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseNkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Singangena kusigaba sihlandelayo sesikhangele okwenzakala kwele Melika. Namhla likhefu leJune 10th kwele Melika okunanzwa ukukhululwa kwezigqili ezazingabikelwanga ngokukhululwa kwazo okusemthethweni eGalveston esabelweni seTexas. Zakhululwa ngomnyaka ka-1865 sokule minyaka emibili uMongameli Abraham Lincoln wethula isinqumo sokuthi kumele kukhululwe izigqili zonke. Abanye abamhlophe bala ukwenza lokho besithi abagqilazwayo ngabantu ababajengayo. Kunengi okwenziwa namhla ngabantu abatshiyeneyo kwele Melika ngosuku lolu. Kulabanye njalo abathi akumelanga luthakazelelwe usuku lolu. Sixoxe lomfundisi Rafael Mthombeni ngokunanzwa kosuku lweJune 10th.
Kuqakatheke kakhulu babatube ngoba ukukhululeka ukukhululwa nxa wawuyisigqili ubusukhululwa kuthiwe khona namhla usukhululwe usukhululekile lawe usungumuntu nxa kade ungaso wawukhangelwa njengokuthi asomuntu. Yinto sibile eqakatheke kakhulu ilanga lokukhululwa kwezigqili ze-America leze zabanjwa izibhalo zithathwe e-Afrika ngodlame ngenkani zilethwa lapho kuzasebenza mahara.
Singathi kulandela ukukhululwa kwabantu kungazani kumi njani nxa sikhangela ke amalungelo abo isikhathanisa labamhlophe.
Khathesi balawo sibili amalungelo iminyaka yona le lokho ebakhululwayo kuze fika khathesi balawo sibili. Kulobandlululo yebo ubandlululo olukhona kodwa-ke bangabantu labo bavota benza konke njengakhona lokho.
Ye kuyini okwenza ukuthi abanye abathi kusuku lolu akumelanga ukuthi abantu bakhumbule ngalo into enjani?
Aba batsho njalo bayaphambanisa ngoba nxa ukhululekile kufanele ukuthi ulukhumbule lolo suku lokukhululeka kwakho. Echurchi namhlanje upastor wangithi kwa sikhumbuza wathi yena lelo suku oluqakathekileyo lapha eTexas ama-Texan aqalala ukukhulula izigqili lezi for 2 years besala kwaze kwaba yilo leli langa lapho bawukhulula khona ngemva kwe-2 years.
Kumele abantu balunanze njani usuku lolu?
Ngokuthi bafundise abantu babo kube le midlalo kube lezinto ezinjengazonezo kukhunjulwe lapho kwavelwa khona uhlupheka konke okwenzakalayo lokukhululeka lokho sekukhona kathi ukuthi abantu khathesi bazizwe sibili ukuthi bangabantu la kungakhathalekile ukuthi isikhumba zabo zinjani.
Lapha lizwe umfundisi Rafael Mthombeni olandela ezombusazwe eseDallas, Texas khonapha kwele Melika. Athule nzima amankazana ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla abayisebenzisa uma besesikhathini. Kubika uMark Peter Ntambe.
Abenhlanganiso eziphathisa ngendlela ezehlukeneyo njalo zikhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo abesifazane bathi baphakathi kwenhlelo zokukhuthaza ukuthuthukiswa kokutholakala kwama-sanitary pads ngendlela elula engaduliyo njalo etholakala kungelambhadalo. Unkosazana Memory Moyo wenhlanganiso ebona ngamalungelo amantombazana eKatshe Sisterhood uthi sebenanzelele ukuba amantombazana ikakhulu abaphuma emolini eziswelayo lasemaphandleni babhekana lenkinga eziningi ukungatholi lula imvunulo yokusebenzisa nxa besesikhathini ngoba idula okwamagama.
When ama-prices ezinto zonke go up, lama-prices ama-pads ayalandela because singakhangela kathe sithi $1 something yiphekeli yona lama-pads of which abanye babemele basebenzise 2 packets or even 1 packet lona lelo ikuba nzima ukuthi alithole.
Othi lokhu kugcina kusenza ukuba amanye amantombazana alahlekelwe ngezinye ke izifundo okwenza kukhanye angani abantwana abangabafana bakhaliphile ezifundweni nxa kuqathaniswa lamantombazana.
Ngananzelela amankazana amaningi nxa esesikhathini esesikolo they miss ama-school days due to indaba yokuthi nxa ingela amaphedi ukuthi ahambe esikolo kuba nzima cause 1 uyabe lama-pains, 2 akala ama-pains. Once angastayina iskirt or astayin from then it's something else.
Unkosazana Ekenia Chifamba, umqondisi wenhlanganiso yeShamwari yeMwanasikana uthi inkinga ezinje zigcina zibangela ukuba amantombazana elahlekelwe ngamalanga afika kwamahlanu okufunda esikolo nyanga zonke ngoba esesikhathini, okuyikho okubafuqayo ukuba besungule umkhankaso wokubatholisa imvunulo owe Pads and Dignity campaign.
To have Ninikeza
hachi ama pezi kuphela kodwa nokunye okunikeza isithunzi kumankazana okufana lesepa, i-toothpaste, i-toothbrush, letawulo lokunye okudingakalayo kumantombazana.
Uthi lokhu ngoba lumsebenzi usufuna ukuthi kube lokusebenzelana phakathi kukahulumende, inhlanganiso ezizimeleyo, abantu makhaza, abamabandla okholo, abamabhizimusi amancane lamakhulu, lakuzo zonke inhlangothi zempilo ukuze ufezeke kakuhle lumkhankaso. Kunje sebesabalale endaweni eziningi zelizwe ezigoqela iChiwota, emaphandleni akoseke, eChitungwiza lezinye indawo, njalo sebeqonda ezabeleni ezinjengeManicaland, eMasvingo lezinye, ngoba amanye amantombazana egcine sesebenzisa okufana lobulongwe, amahlamvu, amalembu kunye lokunye okungahlanzekanga, odokotela bathi ngokunye okungadala ke ukuba impila kahle yabo ibe sengozini, kube lula ukuthi bebambele imikhuhlane enjengemvukuzane yesibeletho. Unkosikazi Elizabeth Chidi, okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Parents of Handicapped Children Association, uthi lolu dubo kwabakhubazekileyo ngoluphethwe kabili loba kathathu.
Uncedo sizithola luminelani labantwana esilabo abaludingayo, njalo lubuya ngemva kwesikhathi eside khona kudingakala nyanga zonke.
EZimbabwe libhekana lobunzima kwezomnotho okugoqela ukwehla kwamandla emali yalo kubangela ukuqonga kwentengo. Lokhu kubangela ukuba uZulu ethwale gadalala elwisa nalo kuphila, kugcine eseqakathekisa ukudla kulokuthenga ama-sanitary pads. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Kusasa losuku lwesiphepheni olwe-World Refugee Day, inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele i-United Nations ithi kulabantu bedlula izigidi ezingamachumi ayisikhombisa 70.8 million ababaleka emzini yabo kusukela ngomnyaka ka-2018. Ithi phakathi kwabantu laba kuleziphepheli ezifika izigidi ezintathu 30 million, izigidi ezingamachumi amathathu 30 million. Ithi kulabanye njalo abangelandawo zokuhlala emazweni yabo ngenxa yempi yomvukela. Kulabadabuka eZimbabwe abayiziphepheli emazweni atshiyeneyo. Siphophele lomnumzana Michael Sibindi odabuka eMatopo, wayeyisiphepheli kwele Kenya kusukela ngomnyaka ka-1972. Okwamanje uselamaphepha aveza ukuba useyisizalwane sakwele Kenya.
Ngizalelwe ekhaya, kubuya sibe sibancane ngama-60 wona lawo sikhulele lapho eKenya.
Incwadi zeKenya zokuthi libe ngama-citizen selaziphiwa yini kumbe wena abakakuniki?
Hayi, sisaziphiwa, sazinikwa mhlaka-20 December 2020 ngemililanga esaqhutshezwa khona ama-certificate ethu okuba ama-citizen eKenya. Khathesini le-ID.
Kwakume njani ungakatholi incwadi zezi?
Hayi, impilo yayinzima, yayinzima yena. Yazi umuntu uma uivini uhamba labanye yavuka into ethi nana ngasezeni lokhu kezothiwa wena ulazi iyincwadini, lo omunye ethi ngilazi, lo omunye ethi ulazi, wena usidawula abesesithi akusayenzi kuyo ususala, abanye seyenza abakwenzayo. Impilo yethu ingokuthi nanodinga upebishele nithole lokudla lokuthelela indlu. Impilo ebesilayo iminyaka yonke leyo, ukukhula sibe siyabantu sesidini, namhlanje sesilabantwana nabazukulu, impilo yena leyo. Kodwa namhla ngikhuluma nginje kathesi sengilalapha engihleli khona okungakwami.
Kwakuhle khonokho-ke ukuthi kunjalo. So uzwa njani ukuthi isule ndawo yakho njalo sungasebenza okusemthethweni kwele Kenya khonaka?
Hayi, kathesi kwakukuhle ingathi loba namhlanje sikhuluma senze nje so into zonke ezimotshakala lobo kwelizwe sibili ngiyakwanisa ukukhuluma ngakho ukuthi hayi umkhokheleli wethu uyasiyomisela ngalokhu lalokhu, ile right yokukhuluma sengizwe futhi ngengathi ngumkheni.
Abantwana-ke labo sebelincwadi kumbe kuminjani?
abatwana sebele zincwadi engikhuluma nje bengisithi nanoma yedwa ngifuna ukudingela umsebenzi kupolisi
laye uyafisa ukungena esipoliseni
bathi singabangani abangamapolisa abayesithandaza labo ejeji because babeyisikhulu esithina naye uma lo mntwana ofuna ukuthi ngimbhalise ngambhalisi umsebenzi yikho ngifuna ukubabuza kubo bonke abantu abangizo bazazinikela ebar nathi iningi yabo baqeda i-form four abalutshwanje abafika i-8 form 1 form 2 njalo bafundile.
Yes, singathi kolombo lokho elijova ukholo lwenu lwesipostoli usitshele ukuthi lisonta yiphi yangkhona isipostoli njalo libaningi kanganani kona.
Ngathi izonto yiyo ezenza ukuthi sizwe sibe lezincwane. Ngathi sasingasoze sihlale eKenya singela msebenzi esiyilandileyo or walandwa ngobaba. Sathi msebenzi owenza ukuthi ngana sibe lapha sibe abantu abangalazincwadi yimsebenzi yesonto leyo.
Umnumzana Michael Sibindi udabuka eMatopo esabelweni seMatabeleland South. Besixoxa laye ekweleKenya. Siyaqhubeka ngodaba lolu kusasa. Sokuyisikhathi sokubingelelana.
NgiyuMrs. Mtereko Masavangana, ngibingelela izingane zami uNewton, uIgi, uRobeti, loLeslie, lobaba labo anti bami abasesiganda ekhaya lakithi. Ngiyabonga, ngiyabathanda kakhulu 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 bonke laba bantu embabingeleleyo.
Ubingelelayo uChristopher Nyathi Kontali Sigaba, umbiro omuhle. Ngithilinjani babirwa lisuhile jwanga engikhuphuke ngiyobingelela kumaluma mphela ekoshusha abadala wonda. Ngibingelele futhi laso sonke isitshaba sezaphu ngithi mazaphamahle liphile mazaphamahle ngakhohlala abafana bami abase-St Paul ngithi bafana uba kuyalithanda uNqobani Nyathi bobangane nozo likhule bafana bami lifunde lizokhokhela izaphu.
Igama lami nguWilhlali Hlungwane. Ngihlala eXalanga e-village under Chunkunyane Primary School endaweni yaseFelabusi. Ngithanda ukubingelela laba bantu. Ngiqale ngesithandwa sami engihlala naso ekhaya uMahlilisa Ncube. Ngibingelele bonke nabazulu bami engilabo uThandeka, uAyanda, Nomthandazo, ikhuluma loNcuncu, uNomusa, ikati njalo noNomvula. Ngiyethe ngiye endaweni yasesigodini lapho kukhona umalumani uDJ Chuma. Ngiyambingelela kunye nomalumami ongufazi uMasibanda uGaluza. Ngithi kabaphile. Ngibuyele njalo futhi eFilabusi. Ngibingelele ibandla lonke engilikhonzayo leTruth of Jesus Assembly okugoqela umfundisi uK Ndlovu. Ikati lebandla engilikhangeleyo engingumfundi waswalo eKhilani. Ngiyababingelela bonke. Ngibingelele nendaweni yaseSimbiti phansi kweChunkunyane Primary School kulodadewethu uNamkhululi uSoneni. Ngiyambingelela kunye nabazulu bonke. Ngiyabonga basakazi.
Linjani basakazi bonke baka Studio 7? Ngalinjani abalaleli baka Studio 7 ngendawo ngendawo? Mina ngikhuluma layo ngisesabo, sesabo kwaSpanda, wasendaweni yaseNyathi, eDrumaland, kuvillage 9. Ndikubulisa umama wami onzalayo, ngithi ngiyabonga ukuthwalwa ngumama esisini sakhe 9 months sidla mahala. Ngiyakubonga konke, mbulise labo mama bonke nje ngibahlonipha ngokusithwala kwabo. Yeah, ngibuye ngiseCountry Park, lapho engihlala ngikhona ngokusebenza. Ekhawuthi phakathi lapho kule muli yamkhona ambulela ngelo namntwana uManqube lezivulo lami uAnita lo Romeo Thulani ngokulandelana kwabo uManqoba loNqobile loNqobani loAndile. Ngithi ngiyabathanda abantu bami, likhulele ingcine njengoba lami likhangele. Hayi, ngiyabonga angilo kuningi engingakukhuluma. Studio 7 sifonguhlelo.
Siyabonga kholeke, laba ngabalaleli be Studio 7 lamhlanje siphetha ke uhlelo lethu ezinyakade sikhokhela kuyaxoxozela ekubandla le-Citizens Coalition for Change ngenxa yokungethulwa kwamagama acacileyo abazencedisa kukhetho olukhulu oluzayo. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubhalisa ngumthembo Sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.